sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulezi zalane zeZimbabwe ezine ezicatshangelwa ukuthi zingabe zigalulile emfuleni uLimpompo zifuna ucapha umngcele ukuya kwele South Africa. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uchasisa ngokwala ukupha inkundla yeBarber Fields igama likamnumzana Lookout Masuku owayekhokhela ivuyo leZebra.
UBarber is the first wayengumeya ukaBulawayo and wayethanda izinto zengukhu lezi okwayenza ukuthi abe named after istadium lesiyana sibe named after his name.
Kambe umumo weZimbabwe uzabangela na ukuthi ziqhubeke izizalane zeZimbabwe zicapha umngcele zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe.
Abantu abaningi abebesebenza abanye bayayeka imisebenzini. Khuluma ngabantu bemine njengakithi ngale kule mine bayayeka imisebenzi bathebelene isikhathi eside besebenza bengaholi. Le ndawo eziningi nje abantu ade besebenza abanye sebeyekile imisebenzi bacabanga ukuthi beze ngapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okulezi zalane zeZimbabwe ezine ezicatshangelwa ukuthi zingabe zigalulile emfuleni uLimpopo zifuna ukucapha umngcele ukuya kwele South Africa. Abantu laba babikwa bebecapha umngcele ngoba bengela maphepha bakhukhulwa ngamanzi. Uhlangothi lwe-Emergency Medical Services olwe South Africa luthi kuhlengwe izidumbu ezimbili. Ugatsha lwezempilakahle olwe South Africa luthi izulu ngenxa yokuna kakhulu umfula lo uyageleza kakhulu okokuthi usuyingozi kakhulu kulabo abacaphayo. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo usechasise ngokwala ukupha inkundla yeBarber Fields igama likamnumzana Lookout Masuku owayekhokhela ivuyo leZebra. Lolu daba lwethulela umanisipala ngukansila Mlandu Ncube esithi le kuyabe kuyinhlonipho enhle kakhulu engaphiwa iqhawe lesizwe uMasuku wabhubha ngomnyaka ka-1986. Ngemva kokuvalelwa esitokisini nguhulumende weZanu wayemethesa icala lokufuna ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sixoxe lo Councillor Silas Jigora ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Waye futhi ukuthi hayi istadium seBF sibe honored in the name of General Lookout Masuku. So wabhala i-motion as a procedure. Wabhala i-motion yabuya ku-council yahamba ku-committee yakhona yenza ngokutshintsha ama-names, i-street naming committee. Kwaba sokuphaswa khona i-resolution yokuthi hayi asingeke savume ukutshintsha ngoba uBarber, who is named after the Barber Field Stadium, ule history eyesoka. Lapho babekuruma ku-committee but ubaba uLookout i-history yakhe ikhona ku-military. So i-committee yayenza ngani hayi bazange bevume umbono nalo. So kwabuya ku-full council sase sidiscussa manje as a full council kuthangi. So abaningi hayi abazange bevumelane nakho ukuthi kungathintshwa i-BF even a lookout masu. But imbono yetu tina esala se supporta ya idea ila kansela mlandu nuwe ngokuti u lookout maso masu is a hero. Therefore we must really try and honor him either way. So savumelana ukuthi i item ibe deferred. Deferred meaning ukuthi sizayikhuluma ngaphambilini sivuse futhi sihambe kuZulu siyebuza ukuthi hayi u lookout singamu honor njani singamnika njani i respect yena leyana engenye sithi thina sishintshe one of our schools kumbe umgwaqo kumbe a new stadium kumbe even a suburb.
Kati vele ngubani abantu baningi bayamazi uMasuku lookout kodwa uBhabha bangani abamazi ungasichasela ukuthi umbani vele
uBhabha is the first why ngumeya ukaBulawayo and why ethanda izinto zengiyuphi lezi kokwenza ukuthi abe named after i-stadium lesiyana sibe named after his name.
Hello ke ngu-Councillor Silas Jigora owedolobho lakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umnyaka ka-2017 ucathangelwa ukuthi uza kuba lukhuni kakhulu kwezomnotho welizwe. Lokhu kukhanya mgceke ngokwehluleka kukahulumende ukuphuma le migoqo engahlenga ilizwe ebunzimeni elikubo ngoba engasakhulumi langohlelo lwakhe oluthiwa iZim Asset. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho omnumzana Masimba Kutshera.
Umnyaka lo ukukhanya njengani uzaba nzima sibili kubantwana beZimbabwe ngoba akula economic activity eningi enzakalayo kathe njalo khanya njengani izulu liyana so sibona njengani emasimini ungaphuma 1 or 2 engxenye igwayi lizasilethela okuyi-foreign currency kodwa iproblem ekhona ukuthi ibe nxa i-foreign currency yangkhona ingabuya kunama-demands amaningi u-foreign currency elutshwane eyabe ibuya so i-economy angiboni izavuka nxa kungela ukulungiswa kwama-policies le-consistency kuhulumende implementing amanye ama-policies akhona kathesi ungakhangelisisa nxa umuntu efuna ukuthi avule i-business lakhe uyathatha ngenye 50 to 100 days ukuthi aredi ayenze konke okufunakalayo abantu abanasikhathi sokumilela 100 days ngoba umnyaka uyazokusuthela phela inyanga ezintathu umuntu emelele ukuthi anikwe i-go ahead lokuthi i-business iqalise ukusebenza so abantu abanasikhathi sangikhona bayathatha izimali zabo bahambe lapho okule doing business index engcono.
Asoze sibone na uhulumende ezama ukuba ngcono ukwenzela ukuthi ahuge abantu ukuthi bamvotele.
Kodwa lokhona ukuthi uhulumende phakathi kukahulumende kulokuxabana okukhona. Andubana ukuxabana khonokho kungaphela kumbe bengazabicelo elokuthi singaboni ukuxabana kwabo besebenze ndawonye bephume ne-one resolution bengalisani emaphepheni esikubonayo khathesi emhlanganeni owezanopf njengoba bayibo abakhontrola uhulumeni kungaba ngcono.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo lizaxola izihlobo zami ngilomvimbano ngakho ilizwi lami liphumi kakuhle kungenani. Lamhlanje sisemaphisa silesakhamuzi umnumzana Angliston Spanda. Njalo sikhangela indaba esihluphile kulesi sigaba indaba yamadlelo kanye lomhlabathi. Ngiyakwamukela kuhlelo Spanda.
Ngiyabonga Nkomozi, ngiyabingelela abalaleli.
Kuyini okwenzakalayo emaphisa lapho?
Emaphisa ukuba kube kulengxabano esiqhubeke okweminyaka embalwa umsindo lo okhona uqale kahle kahle ngo-2014 khona phana ngesikhathi kulo msindo emalemu kodwa ke wona ubukade ngeleso sikhathi singakaze wafika kuzina esokufikekilo into eyenzakalayo yokuthi i-ada ibingasalimi okuya ngaphi omunye wezakhamizi ubaba usibanda wasehambe e-South Africa uthola abantu ababezizisele kuyinje ukuthi kuvuselele laphana abantu balime okuzwayo sebebuya-ke lawo malubo lawo ma-partners bakhuluma lezakhamizi bathembisa ukwakhela izakhamizi izikolo wabhalelwa naphansi kodwa-ke indaba yokuthi indaba leyana i-under i-ada i-agricultural rural development authority kwasekumele ukuthi babhalele eHarare bacele imvumo yokuthi basebenzela lawo ma-investors kuthe ngemva kokwenza njalo kokubhala lezo zimazwane seHarare bazobuya sokuthiwa i-tender yaleyo ukuthi kwenzelwe yenze lowo msebenzi supho i-Tech Petroleum yasilethwa-ke i-Tech Petroleum nyakenye ngenkani abantu bengafuni ngoba babe nomuntu wabo babelethe i-investor yabo yayibathembise ukuthi izabakhela iy'kolo ibakhela amabhoholi i-Tech Petroleum ithe ifika emaphisa yahle yafika ngolaka besibona bayenza lo hulumende so kutsho ukuthi izakhamizi ilize edlula 200 ku-400 abantu labo sokuzandele basuke i-ada iqhelise plazi layo kanti lelo plazi velivele lingasilo plazi kwakuyindawo kuyindawo kuthiwa-i-tribal trust land izindawo nje izigaba zemakhaya okwakufakwe khona abantu ngesikhathi se-land apportionment act abantu besuswa lokuthiwa kwakuthiwa kukombongolo khonapho so-ke kulo msindo omkhulu kakhulu abantu bayahlukuluzeka abantu abahlalisekanga bahlala ngokwesaba amasebo athona ekhempile emzini abantu khona lezi lamba matankeni ndabankulu abantu besesaba nginje abantu basengingakubonakale ngoba bekungani chuthwa abadinga ukuthi abantu abakhuluma kakhulu ngodaba lolu ngobani
ngeyani kahle kahle i-project le kwenziwani
akucace abantu labana ngabalungu ababuyileyo sithi i-Tech Petroleum siyazi iyinkampani eyenza ngezamafutha kosibona ngani bafuna ukwenza into enjengalana abayenze ethisumbanje elovele ukuthi balime ishugakeni baqhelise balime ishugakeni bese-ke besuse abantu khonapho akubacaci kahle kahle ngoba kunyakenye bebelime ingqoloyi kodwa bathe belime ingqoloyi abazange ngitshonele bake bathengisele mibhigokokweni kodwa bethengisele izakhamizi bathatha yonke ingqoloyi bathatha ngitsho la mahlanga akhona bayafide iy'nkomo zabo kanti kabasilo lo dalela iplazi abalithetheyo bathethele linye kuthiwa yimapane range iplazi elisekhezi entshonelanga kwekhezi balithethe be-irrigation scheme layethiwa yingwizi esekhezi layo iyathathwa kukhanya kukhona okwenziwa ngumseli kamongameli umnangagwa akwenzayo kungani rokati labo-chairman we-ada lowo wabo kuthiwa ngubhedlel nyabada into zabo kazisaki
kuphosele ukugcina mnumzana sibanda alubana belalele bona omnangagwa labanye bakhe kuhulumende
zabatshela khona yokuthi azakhamizi ematopo ngithi kuyafanana vela ngithi basibulala abantu bazakufa bazimisele abantu nxa ngikhuluma labo bathi bazimisele ukuthi hhayi nxa emnangagwe umuntu azocedisa aziqalisa ngo-83 vela ngithi le bhalagwe layikhona phana eceleni kwimapita vele seduzane 4 kilometers away nxa efuna ukuthi abuye azocedisa kabuye azocedisa umhlaba wonke umkhangele futhi esibathembisa khona yokuthi izanu p f kayehlikhohle ngovungevoti ematobo ngo-2018 njengoba beyokhe beqhubeka nje bezimisele ukuhlukuluza abantu ngabakhohle baphinde ngevoti nxa bengavukelalanga basiceda sizahlangana kwibharoti ngo-2018
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana sibanda siyabonga
hhayi siyabonga lathi siyabonga labalaleli
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Angliston Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngintungamini Nkomo
hayi siyabonga ke jahale zansi ube lo busuku obuhle lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga baba ngiyabonga kakhulu
ya ungasitshela ukuthi nqa ukhangele umumo osekhaya kulakho yini ukuthi sibone abantu abaningi besuka besiya eSouth Africa ukuyadinga imisebenzi.
Ya umumo osekhaya okamanje mubi sibili kakhulu ngoba abantu abaningi abebesebenza abanye bayeke imisebenzini. Kuma abantu bemine njengakithi ngale kule mine bayeke imisebenzi bathabele isikhathi esithi besebenza bengaholi. Le ndawo eziningi nje abantu ethi besebenza abanye sebeyekile imisebenzi bacabanga ukuthi beze ngapha. Nakhona shame uma ngifika kobulawayo ngathola abantu baningi kodwa into ehlupha ukuthi abantu abaningi bakhona abafunguzwa South Africa abala maphepha kodwa abantu abaningi babuya baye South Africa bazofuna umsebenzi.
Sizwa kuthiwa abanye babe belama passport kodwa edindwe amalanga amalutshwana ukuthi kugcina kungasancede ukuthi la amaphepha kumbawula.
Ye, angithi abanye amaphepha abanengi abantu abanjalo abanama passport kodwa abazange benelise ukuthola ama permit. So into eyenzakalayo ukuthi abantu laba bayangena ngama passport la. Banikwa amalanga amancane walamba lutshwane, maybe banikwe 3 weeks. Umuntu osebenzayo so manje 3 weeks kugcina kumenza ukuthi azame iplan ukuthi passport iphume ngoba ipassport ingahlala amalanga la wadlule ebhoda ngale abantu babafinisa 3,000 or bafa isitembe esingokuthi awasangene. So kuba nzima ebantwini abanjalo. Imajority yabantu ngoba abantu balapha South Africa abeZimbabwe abanamaphemithi manje is around 160 to 180,000. Kukanti abantu abaseZimbabwe abasebenza lapha is around 3 to 5 million. So imajority yabantu ayinamaphepha, ayinamaphemithi. So bakubakhosa kanjalo amapassport bayabisele bagcinza zokuthi bayabisele muva ngamalanga angakapheli.
Wena ubone njani eborder lapho usuphindela eSouth Africa khona ngapho? Sizwa kuthiwa bebekhona abanye abahlala ilanga kumbe amalanga amabili belokhu bemelela ukuthi badindelwe amapassport.
Ya, bekulabantu abaningi kakhulu ke thina mina labantu bengihamba lawo sibele enhlahla ngoba besihamba amabhasi. Ma uhamba ibhasi kuba lula ngoba malifika laphana aliphume ebhasini. Conductor nama driver mabhasi abalungisayo labe immigration amabhasi enzela ispecial line akuthi yena abantu abahamba ama private car labantu abahamba ngezinyawo. So uma uhamba ngebhasi kulula mina ngeke ngisade nezibabhazayo sichede noma 30 minutes. South African side ngicabanga ukuthi sibe 1 hour ngoba besikhona abantu abaningi kodwa abantu abahamba ngezinyawo labahamba nezimoto zabo amanani akhona abe made kakhulu. Kulabanye futhi abantu embabonile ebebezama ukungena egedi neSouth Africa angathi leZimbabwe bebengena kodwa bebengena amapassport noma abaphosa besilwa nabo bebayibisele emuva. Ma siyathetha amapassport eSouth African side ema-ofisini sithole kunokuyistokisi nje okuncane lakho sithole sokugcwela angathi abantu laba nedi bebahambe ngamacala nedi bebavaleli khonapho imota ziyababisele emuvane basale belandela futhi abanye bangikhona. So kunzima ebhoda kukhomba ukuthi impilo yaseZimbabwe inzima iyaphambili akubuyele emuva.
Sizwa njalo kuthiwa bakhona abanye abahle bebanjwe bengakafiki sebesandacapha umngcwele ngembiko esizwayo yokubana uhulumende wakwele South Africa usengezelele ukuthi kubotshwe laba bangela maphepha. Uhlangane lakho yini kumbe uke wezwa ngakho?
Ya, sike sizwa ngakho khonoko uhulumende labo bexwayisa kakhulu ukuthi abantu abangela maphepha uzobabamba endleleni. Kwabe bekhuluma ngokuthi phakathi kweviki lesiqedilesi around the new year babambe omunye udriver ungumalayitha ubenabantu ngabana abafika around 30. Imajority yalabo bantu bebengenamapassport andithi benamapassport phakathi bagcina ukuthi bayi-8. So laba abanye ethi bengenamapassport udriver ana bambophile ngokukhuluma kwabo bathi uzogwetshwa vele ngoba bathe ngala human trafficking lana. Kwasosithi-ke laba ababanje bengenamapassport basebeyibizelwa i-home affairs ukuthi babisele emuva ebhoda khona khale babanjwa abanye emfuleni abaye babanjwa emagedini angazi abantu badabula kanjani nauthi ngidinga ngishwele ubadlula kanjani laphana kubuthola umuntu osebanjwe sephakathi. Abanye nxa uphuma igedi yaseSouth Africa kunegaraji elikhona elesheli amasosha abakhona khonaphala abanye babanjwa bethenga khophana ukudla akanaluthala lomuntu kodwa angeke sibasola abantu kunzima. Abantu baprefer ukuthi kangcono bafe besiya khona kulokuthi bafe besekhaya behleli imuli zikhala ngendlala everyday imumo wasekhaya mubi abantu abasenachoice ube khaya kakhulu.
Hayi, kuyozwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga abalaleli. Ngilifisela umnyaka ka-2017 omuhle. Angathi inkosi ngasiphathisa sisebenze siphumelele empilweni. Ngiyabonga babani.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane lemuli eziningi eziswela imisebenzi yokuziphilisa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Sixoxa lo nkosazana Felicitas Mhlanga owendele kondebele embembesi elupane. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mntanami.
Abanye abesifazana isiyake sixoxe labo bathi isimo esiselizweni sidala ingxabano ezindlini.
Ngibona ngathi isisusa sokuthi abantu bengahlalisani ezindlini kungenxa yomumo welizwe kwezomnotho. Bese kudala ukuthi kungaze kwabe saba lokuzwisisana ezindlini. Omunye lomunye ubaba lo mama bese khangela omunye. Bese kusithi umama njengomntwana onguye ozala abantu. Usuka abesesiba lomthwalo onzima kakhulu obaba kulula ukuthi angizwa sekunzima uyaphuma zihambela zini etshwaleni ayetshona ezidakelwa esekufuna ukudla ukudla khona lokho kakukho umama nguye osetshona ethwele nzima ecabanga lapha nalapho ukuthi enzeni bese kudala ingxabano phakathi kwemoto nxa ilizwe limi kuhle kuyabe kule misebenzi imali kakhulu kayikho ngoba loba ungumama ungazozama ukuthi kahle kengebambabamba laphana kumazibani ngelaphana kozibani kodwa uthuza kuphani sekukhathivama kakhulu ukuthi sekubuya abantu abazithathelele le makhaya azithathelele sebekhona ngezimpahla ezindala ukuthi sekudadalwana ngazo imvunulo lezo imali zakhona amabele kawakho ayiwa oyabe kuncedisana ngawo.
Imuli zingancedisana njani ukuthi lapha kuhlaliswane kuhle?
Uma uthi uyacabanga uyasela ukuthi kathi manje senzeni nxa usibanje ngoba abambeki indawo. Bese sikhala kakhulu ngelizwe lethu elile lokhu lisiyo. Ngathi yilo elisuka umbuso okhona oyiwo osuka udale lowo bunzima. Ngani ngoba ilizwe lokhu lisifa lisiya phambili. Ngoba kathi laye ubaba umsebenzi vele kawukho uzakuyawudinga ngathi. Abanye bebesebenza baleminyaka lezinyanga thize bengaholi. So ukuthi khathe sengulwe abantwana kabe kufuneka lokho esikolo kufuneka manje kusuka bese futhi akusabi lokuzwisisana khona phana omunye sekhomba omunye elihlweni omunye sekhomba omunye elihlweni ukuthi bahlale phansi njengemuli kukalutshwana bese kusuka buhlungu kakhulu kuba mama njengathi emakhaya siyezwa kuthiwa kulezi nhlelo kulezi mali ezenzekisa omama ukuthi bavuse ama-project yenzanani lihlangane libe ngama-group of 10 lenze lokhu sikwenze singomama kodwa akubi lempukela imali yakhona kasiyiboni nxa usuthi uyafika kulezo ndawo akusathumi ukuthi kuyangathi
kodwa zona inhlelo lezo ziningi yini njalo abazikhokhelayo abaphutshisi yini indima yabo ukubona ukuthi kulezithelo ekugcineni
bakhona ababuya lazo inhlelo bezesithela ukuthi kule nhlelo ezinje khona okukhona ke bese kusuka kusikhamo singomama inhlelo lezincwazibuya kufuneka lokuthi kufuneka ilunga ngelunga likhuphe imali engaka loko kungaze kuthiwe yi-$2 kumbe yi-$5 kunzima ukuthi siyithole sicine singomama bese sifuna ukuthi asisakwazi esingakwenza lakathi bayazama ukuthi benze kumbe imithungo ngokuthiwe iyathathwa iyahanjiswa ikakhulu njengabo-women center elbani kumbe kuyibukhokhela ukuphambili asakwazi ukuthi kuyile mvuzo inobuyayo entweni elizenzayo ngoba likuyathatha izinto ukuthi kube le-reporti akubonakali kubele kwaba le-projekthi yokuthi kuthiwa amagwili konke kwaphelela emoyeni abantu baluze okunye okumangalisayo.
Omama yibo abathola imisebenzi yokwenza yini ukuletha imali ezindlini kumbe labo baba bayithola kumbe kuyafanana?
Emakhaya kuye kulobu nzima mntanami kuyafanana akulula kuthini ngoba khonokho imali ivele kungabi khona kwayo akusabi le nto ezihambayo. Ngingathanda ukukhuthaza omama ukuthi sibekwazi ukuthi yisikhathi sobunzima esingasibobani lobani ukuthi singasolani ezindlini kodwa kasihlaleni phansi sinikane amaqhinga ikakhulu njengendawo eyakithi indawo yindawo engelamanzi amaningi okokuthi kuyalinywa lezi ngadi abantu sebefika ngokuthi baye ngokuda amalinto ezaleyo kuthengiselwane ngamabele mayekhona amabele ngamabele ngekho njengoba kulo mnyaka esisuka kuyobe phakathi kwendlala eyamangalisayo bese kusithi khona khona ukudlalwa ngkhona siyakuthola inkinga kube imali ukuthi siye lezigabeni labantu abakhulileyo bese sikhala kakhulu ngokuthi abezembusazi alibana abantu bayahlangana sike sibone ukuthi singenzani siphume ngalezilini sike siyele ukwehlukana ngembono hlezi ungashintsha uhulumente engxenye kungaba lo mulelo
kuzwakele sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela
sibongile mntanami
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Felicitas Mhlanga owendele kondebele embembesi elupane Tiyani indebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Okay, sithathe ke ikhefu kancane. Lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje kulezi zalane zeZimbabwe ezine esicatshangelwa ukuthi zigalulile emfuleni uLimpopo siludgiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama Chris Gande lilani
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.